Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwenze kuseni mthwakazi ngolwesine mhlaka 1 kumpalakazi 2022. Igama lami nguNtungami Linkomo. Ezihamba phambili. Odokotela beparirenyatwa bathi umumo usufike kuzinga elibi kulesi sibhedlela ngenxa yokusilela kwezinto zokwelaphisa izigulane. Ibandla le-TCCC lithi selithumele iqula lalo ebhinga ukuyalondoloza ukuthula kulandela udlakela. Oluqhamuke siyabuka kuthangela izolo lapho elithi amalunga alo atshaywe ngabezanu PF. Kwezemidlalo iTunisia isiphumile kumidlalo le kumidlalo yeWorld Cup lanxanje inqobe iFrance izolo. Kambe iCameroon yona izadlala njani namuhla? Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso emela odokotela eZimbabwe Hospital Doctors Association ithi umumo usufike kuzinga elethusayo esibhedlela seParirenyatwa eHarare ngenxa yokusilela kwezinto zokulaphisa zokwelaphisa izigulane ezigoqela amaphilisi, igazi, amanzi kanye lemitshina yona ehlala ifile. Linhlanganiso iveze lokhu kuncwadi yezikhalazo eyilobele umqondisi walesi sibhedlela izolo icela ukuhlangana laye ukuze baxoxisane ngalolu daba. Ukuma manzonzo komumo wesibhedlela lesi kuza ngesikhathi inengi lithukuthele phezu kwenyathelo likahulumende elokupha abaphathintambo bakhe ama-ministers lamalunga ephalamende izigidi lezigidi zemali yaseMelika. Amalunga ephalamende awamabandla omathathu anti awezanu PF triple C le MDCT aphiwe inkulungwane ezingamashumi amane $40,000 ilunga ngalinye. Kwathi abaphathintambo baphiwa ingxenye yesigidi $500,000 umuntu ngamunye. Inengi lithi le yimali edlalisiweyo ebimele isebenze ezibhedlela. Kolunye utaba olwehlukileyo iziphathamandla ekolishini leBulawayo Polytechnic sezilobele abafundi zibaxwayisa ukuthi kabasavunyelwa ukugqoka izigcebhezana, izigqoko ezikhanyisa izitho zomzimba, amapatapata, amabhulukwe alengiswayo kukhanye ingamuva yomuntu, kanye lezinye impahla ezinjalo ezitshiyeneyo. Le yinto ecunule kakhulu abafundi. Ibandla le-TCCC lithi selithumele iqula leziphathamandla zalo ebhinga ukuthi ziyelondoloza ukuthula ngemva kodlakela oluqhamuke siyabhuka kuthangela izolo lapho leli bandla elithi amalunga alo atshaywe khona ngabasekeli bezanu PF. Umeli webhinga North edalele ephalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda ufake imifanekiso eveza abantu abatshayiweyo balimala kakubi abopha igazi. Waloba enkundleni yeTwitter esithi ngamalunga omdeni wakhe. Udlakela lolu luza ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho lwama-by-elections awudinga amakhansila ayisithupha ebhinga. Kuqhamuke udlakela olufanayo einsiza lasematobo ngesikhathi sama-by-elections asanda kwedlula. Ilunga le-TCCC ebhinga umnumzana Fanuel Chumazala Utshele usithandekile Mhlanga Studio 7 ukuthi omunye wabalimeleyo ulaliswe esibhedlela kuthi abanye babalekile emizini yabo.
Lapha ewadini 6 esikaLembe kuthiwa umuntu oyedwa olimele kakhulu emaceleni ngapha langekhanda ekalungisi lapho kuthaywe khona abantu abaningi because kuthiwa abantu abangu-9 singakhangela njengalapho esiyakuzuza ethenofu lapho kuthiwe khona omunye indoda walinyazwa kakhulu emaceleni ngapha lekhanda. Wathe uthe ephuma eshop bezithengela nje egqoke i-t-shirt ye-CCC kwabuya-ke imota ekade zibhaliwe ukuthi yiZANU-PF. Kunabantu kade begcwele emoteni lezo akade begqoke ama-t-shirt athengisela ukuthi yiZANU-PF. Bathi sebesehlile-ke bamgijimisa umuntu lo baze bambamba baqalise ukumthaya amacele wonke bathaya ngezinto zonke kade zelake. Ekalungwini iZANU-PF zicabangele ukuthi ingawina but I think sokusobala kibo ukuthi awusoze bayiwine iward leyo.
Sikhuluma nje bangaphi abatshayiweyo libahambisile yini esibhedlela?
Sikhuluma nje abatshayiweyo okuqala lo okuward 6 esikaLembe phakathi kobusuku izolo simhambise esibhedlela seDinga Hospital but singahambisi esibhedlela samhambisa emapholiseni kwenzela ukuthi ayothola iziphoti egcweleyo. But it's worried kakhulu ngabantu abangapha esiyabhuwa abayibo abathaywe kakhulu omunye befuna ukubulawa kuze kwakhala umbombo ebusuku lanamhla emini bekukhala umbombo. So kwabe sebebuya-ke abantu bezanu besebefuna ukuthi beyohlasela futhi esibhedlela. So then ithimu yethu idispesile bonke nalapha kade begula babalekeka egangeni. Ngikhuluma nginje sengixoxa labanye bami abasegangeni akhonale ekalungile esiyabhuwa. Then bebedinga usenator sinampande onguye ne-team leader okuhamba ngale ukuthi kungani funa ukuthwala abantu laba abahambisedini. So baze beyofika emzini wakhe belokhu bemdinga kodwa bamtholanga.
Bakhona abalokhe besesibhedlela
omunye lo okade sesikhosi siyabuzuba elokhu esesibhedlela kathesi edinga hospital. Laba abanye kade beseclinic so asikwazi sikhuluma nje ukuthi bangathi banyamalele begangeni labo kumbe baye emakhaya because abanye abakwanisi ukuhamba.
Esikwaziyo ukuthi inani leli lizakhwela ngokuya kwesithathu because sizwa kuthiwa abantu laba ekuseni lemini bahambe futhi besenza khonoku.
Abantu labo banjani elithi ngabeZANU-PF?
Esikwaziyo ukuthi kade bekhuluma ulimi lwesiShona because bebengazi sisane labantu laba kade bebetshaye bebabuze imibuzo bona benye behluleke ukuphendula ukuthi bafunani. Thina esicabanginayo ukuthi abantu bakithi i-local ZANU-PF leyi khanya ngani inise abantu bokuza khonale ukuthi bazobancedisa bona bezisaba ukuthi bengabonakali.
Umnumzana Fanuel Chumazala isakhamuzi seBhinga njalo ulilunga le-CCC. Usithandekile Mhlanga uxoxe njalo lesiphathamandla seZANU-PF emangweni munye umnumzana Kulakwashe Munsaka yena othi abe-CCC yibo abahlasele amalunga eZANU-PF.
Okwenzakeleyo yikubana abantu be-CCC bethunywe ngu-Honorable Prince bathethe imota behamba lobaba uHebert Nampande former senator oweBhinga district lobaba uPatrick Nene uformer member of parliament oBhinga North bathwala ama-youth esiyabhuwa bewahambisa eKalungwizi lapha abantu beZANU-PF abavela endaweni ezijeneyo bezikempe le khonaphana becampaigna khonaphana bengikhona ngabachiya khona ngapho becampaigna kakuhle sibili lathi za-address abantu kodwa laba bahamba amarekeni abe-CCC besiyachaya abantu beZANU-PF kade bekempe eKalungwizi secondary school babaleke ebusuku bangena egangeni abantu beZANU-PF besitinta bethi sokunzima ngapha abantu be-CCC ama-youth balapha bayasilwisa ekwenza ukuthi ukuthi ufonelwe amapolisa kuvulwe idokethi kodwa abantu laba be-3PC baqhubekile njalo so bathi bebalwisa abezani PF labo babona sokunzima baqasukulwa so akulwa esingathi lowu nguye o-right lowu nguye omubi bonke balwile ngabafana nje abasakhulayo bafuna ukufundisa ukuthi hhayi bafana abasakhulayo lingaba ngumsindo lingalwi yibo nje kade besilwa kuground
ngezenye indlela konke lokho abakuchoyo abe-CCC yokuthi bekulabantu abakholoma isishona kukhale imbobho njalo omunye ulalisiwe esibhedlela akusoqiniswa kwenzakala
lokho kuthiwa kulabantu besishoneni hatch ngabantu abadala nje kade bevele bezigempele laba kade vele becampaigna kuhle ngithemba lo chief ubabonile ngoba siaddresse uchief ekhona abantu laba bevele eHarare abavele endaweni ezijeneyo elizweni so akulabantu abalethiwe ukuthi bezoba ngaumsindo njalo akulambhobho ekhalayo ebhinga abantu akulabantu abahanjiswe ebhinga hospital ngamama ina injuries bonke abe-3PC bahambile abezane PF labo banjani bahambile bayalatshwa esiyabhuwa clinic okungama injuries okuncuncuncu ubaba u-honorable prince onguye u-MP ngumuntu othanda umsindo kakhulu ngabona ukuthi hayi lapha singadliwa lapha uyaqalisa umsindo ukwenzela ukuthi international community gijime ithi kulomsindo kumele sikhumbule ukuthi nguye umuntu ohlukuluza umfazi umfazi waze wambalekela sibona amavidiyo umfazi echaywa nguprince nguye umuntu abantu bemekwazi ukuthi sidila laye imafia so ngumuntu othuma abantu ukuthi bebangumsindo imina kuthanya enhlangane laye sakhulumisana egijime siya simathelele lapha kade eronge imatch yokuthi bebangumsindo abantu bezane PF babaleka kwagcina seswele umuntu okuba ngayo umsindo njalo ngumuntu osebona ukuthi sokule pressure imali lezi abaziphiweyo ama 40,000 sefuna ukudivita attention yabantu
umnumzana kuda kwashe Monsaka ngowebandla lezano PF ebhinga siza khulumisana lo mnumzana Prince Dubeko Sibanda umeli webhinga North asiphendulele laye okukhulunywa ngumunsaka kunhlelo zethu ezilandelayo iZimbabwe Gender Commission ithi lanxa kule mithetho evikela abesifazana efana lowe Domestic Violence Act kanye lesisekelo sombuso welizwe iConstitution izehlakalo zokuhlukuluzwa kwabomama ziyanda elizweni lekomishini iveze lokho emhlanganweni ewenze ngomabonakude weZoom izolo obuqondanelo mkhankaso wokulisana lokuhlukuluzwa kwabomama osaqhubeka we-16 days of activism against gender-based violence. U-Anastasia Ndlovu uyalandisa.
Iningi labakade besemhlanganweni lobathi bakhathazekile ngenani eliqansayo lokwephulwa kwamalungelo phakathi kobulili ezweni kodwa khona kulomthetho okumele umelane lodlakela iDomestic Violence Act. Lonyaka lumkhankaso unanzwa phansi kwendikimba ethi Unite Activism to End Violence Against Women and Girls.
Siyakhathazeka kakhulu njengekhomishini lembana ukufaka umthetho obukhangele kakhulu singathi Domestic Violence Act kanye lezinye izisekelo ezinye ama sections akhona kusisekelo sombuso afana lo section 51 ekhuluma ngesizotha nobuntu bomuntu.
Umqondisi weZimbabwe Gender Commission kobulawayo umnumzana Dalubuhle Sibanda uchasisa asebekunanzelele ngalolu dubo elizweni
sithi kulabo abaphephileyo ama survivors lo mphakathi jikelele kumele ba-report zonke indlela zodlame ukuze ubudlwangudlwangu lo silwisane labo njalo futhi siyatsho njengeZimbabwe Gender Commission sithi kakuye phambili inhlelo zokukhusela amathuba kwezomnotho ungakhangela ama-survivors odlame bajare ukuhlala besithi bahlalele abantwana kodwa ngaba lenhlelo zokuthi labo bathole ukuziphilisa bakwazi ukuthi bazimele basuke kulolu hlame. Njalo futhi siyathu kakhulu njengeZimbabwe Gender Commission ukuthi akuye phambili ukufundisa amantombazana ngoba amantombazana yiwo ikusasa lethu.
Usekelwe ngumphathi ntambo wendaba zakobulawayo unkosikazi Judith Ncube.
Bengicela ukuthi sifakene amakhanda ethu ndawonye sisondelelane sibambane ukuze sikhulume ngalolu dlamuso luthe lwaphunga utiniki phakathi kwemizi phakathi kweziqinti.
Unkosikazi Deborah Mukasa wenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa eyobulawayo Vendors and Traders Association yena ukhuthaze abesifazane lamantombazana ukuba bengafukameli udlakela. Umkhankaso owe 16 days of activism against gender-based violence usungulwe ngokunanza ilanga ele International Day for the Elimination of Violence Against Women ugqitshwa ngenyanga ezayo ekampalakazi mhlaka 10 ngelanga lokunanza amalungelo oluntu emhlabeni jikelele ele International Human Rights Day. Ngimele umsakazo we Studio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Ingcwethi kwezenotho zithi uZulu weZimbabwe ubhekane lekhefu lekhisimosi elinzima kakhulu ngenxa yokudula kwezinto. Enye yalezi ngcwethi ngumnumzana Masimba Kuchera.
Ngokubona kwami udobo lwemali lulokho lukhona lapha eZimbabwe ngoba silabantu abathengisayo kodwa bafuna ama-profits amakhulu kakhulu. So kungaselani ukuthi abantu bazuze amabhonasi kumbe bazanikwa amabhonasi akubone enceda lutho ngoba intengo zizakhwela. Njalo nxa sikhangele sabona ukuthi ama-salary abelo so even ibhonasi yangikhona iyabe iphansi. So khathesi nxa sikhangele sabona ukuthi abantu abaningi baya bengakwanisi ukuthi baphile babe nekhisimusi enhle futhi ngoba izimali zangikhona ziyabe zifilele. Uzobona ukuthi abantu abanengikhathesi sebesebenza imisebenzi emibili emithathu abakwanisayo abangenelisiyo abangazuzi lutho bale bafake ithemba kudayakstora kodwa even kunjalo uzabona ukuthi into ezifunakala nge-household ngenyanga inye ngayinye ziyabe zidura kakhulu sigcine sikuma-81,000 uzabona ukuthi khathesi kunovemba lemba abantu bayebeselungiselela futhi into ezinjengamasufi awomnyaka ozayo. So uzabona ukuthi izimali ezivela zifunakala ziningi kakhulu ukwedlula lezo ezitholakala kume ngabantu abasebenzayo one or two jobs khathesi.
Nxa uqathanisa umnyaka lo wedluleyo ka-21 lawona lo ka-22 ubona kuzaba ngcono yini lo nyaka?
Ngaba ngcono sisiya phambili kodwa khathesi ngathi i-COVID kungasenani ukuthi kayisekho abantu abaningi kabakafiki lapho ababekhona i-COVID ingakabi khona. So kungaba ngcono ithemba ngelo ukuthi engxenyeka ukusukela ngo-2023 sisiya phambi kodwa owakhathesi ungakhangela i-entertainment industry iphansi, ungakhangela i-tourism industry iphansi, ungakhangela into eziningi ziphansi, amakhampani ayazama ukuvuka ungasenani ukuthi i-COVID isinesikhathi ngiyakuhlupheka kakhulu.
Umnumzana Masimba Kuchera ingcwethi kwezenotho ubexoxa ecingweni lo Gainer Gumede we Studio 7. Selikubonile na okusemaphephandabeni? INewsday ikhokhela ngodaba lwabodokotela asebethule ugwalo bekhonona ngokusilela kwemithi esibhedlela seParirenyatwa kanye lokuhlaliswa ezindlini ezinethelayo. IChronicle ithi umongameli Emmerson Mnangagwa usexwayise abantu beZimbabwe ukuthi bathande ilizwe labo. Soku isikhathi sembiko yenu.
Salibonani, salibonani ku Studio 7 abasakazi laba laleli. Mina igama nguThembelani wonkala, ngiphuma enkanye omabhada ivillage. Ah, ngithanda ukuphawula, ngithanda nje ukuhlala ngilalela ngizwe imbono yabanye abantu. Kodwa kukhona sokunjise kwaze kwangenza ukuthi lami ngizame ukuthi ngike ngiphawule la. Maqondana lama labalandeli bebandlaleli bathi CCC ayi bafowethu yekani ukugxeka wonke amabandla, yekani ukugxeka wonke amabandla, kube izaphu hayi izaphu idlalisa amavoti, kube i-MRP hayi isetshenziswa izanu. Ngathi lina lifuna kube njani madoda? Why lina lingayenziwa okwenu lekele ukugxeka wonke umuntu? Iphathele ebhora izanu, bhekanani nezanu.
Studio 7 linjani lonke basakazi labalalela amazimbabweni amahle. Ngilombuzo ebantwini bakithi kakhulu emathebeleleni south le north ukuthi bantu bakithi abanye sisekela izaphu, abanye TCC, abanye MRP, abanye kangaka. Kodwa umbuzo wami ulapha ukuthi uba ngempela sifuna intuthuko, uba ngempela sifuna ikusasa lethu kanye lelabantwana esibazalayo ukuze babe lekusasa engcono, babe lemfundo. Ake sikhangeleni emhlubulweni wakithi ukuthi ungaye ofisini, uye ekhempi yamapholisa, uye ngaphi, uzathola abantu beMpumalanga babasebenza lapho ezikolo. Amatitshala asekhona ngasuke eMpumalanga afundisisa iNdebele esiqamukileyo. Ngike ngathola kwenye indawo kwesinye isikolo kubhalwe esiNdebeleni abantwana abafundisa uGrade 4 kuthiwa kumnyama tsu kufundisa umntwana wesikolo. Abantwana sebefundiswa amaphoyemu ngolimi lwesishona. So esikutshoyo ukuthi right nalowo muntu othi ufuna ukuqamula ilizwe ngwakomoya, akulandebele lakomoya. Amabantu bakomoya ngamaRoma singazi mhlawumbe engxenye mina imengingakwazi imbali kahle, kodwa iNdebele lakomoya, iNdebele lwakoRose sengathi nje umqondisi mbona ngathi uzadlala ngengqondo zabaningi. Sekuthi ngabe siyadinga abantu esibonayo ukuthi lathi njengemathebelelendi, lathi njengabantu besiNdebeleni sibe sibele kusasa engcono. Imigwaqo yakithi ifile, izani ikhuluma ngokuthi igebha amadamu, akula damu lelilodwa eligebha kithi ngapha.
Salibonani Studio 7 njani? Nasiyaphila, siyabonga izindaba ezingaka lisethulela zona ngokwenzakala elizweni lethu. Hayi ngithi mphawule nje ikakhulu kulabo engiloku bezwa abafowethu besithi bona kasivoteleni TCC, sikhipheni zanu, sikhipheni zanu. Ngithi mina ngiphendula abantu abanjengabona labo ukuthi hayi thina vele njengamaNdebele thina esesizwile imeseji evela kumqondisi, kasinawo umoya ukuthi sikhiphe TCC, ngoba TCC ayisithi esayifethwane esokuthi sifake izanu, ngoba kuthiwa sikhiphe izanu ngoba izanu ayisithi esayifakayo. Thina sithi phambili ngomqondisi, sithi phambili ngomthwakazi, ngoba enye futhi into enjabulisayo ukuthi abantu bakithi bayayizwa into ekhulunywa ngumqondisi, bayayizwa abantu abaningi kakhulu abalendlebe zokuzwa bayezwa. Laba balokhu besithi bona siyasikhipheni ilokhu zeni zanu ngochamisa, hayi ngizayikhipha lodi zanu ngochamisa.
Sanibonani balandeli bakwa-Studio 7, bonke labasakazi. Hayi siyabonga iindaba zenu elizinika zona osuku lwamihla, sijabula. Namhlanje mina ngiyandi ngamazwi. Into engikhala ngayo esigabeni sakithi enzisa ubuhlungu, esigabeni sakithi eGwanda, ngizwa kuthiwa sokulobhinya osehluphile nje njalo uhlupha uhlukumeza izalukazi kakhulu. Kanti ubhinya lo waye engabanjwa ngoba ngesikhathi sikamgabe lokhu bekungayenziwa lezi zinto lezi. Besikwazi ukuthi kungathiwa kulobhinya bekulwesela eselihluphile endaweni, kusiyophela iviki loo bhinya uyabe sebanjiwa, wagwejwa, wavalelwa ejeni, wathatha amakhiva alahlela edamu. So manje-ke ngalesi sikhathi wayi kuze kushaye lesi sikhathi lowo muntu engatholakali njalo ngathi akuthathwa action nje. Kanti lisho ukuthi akusiyo bantu bezanu bona aba nje, akusiyo izenzo zezanu zonezi. Mina ngiyasola mina, kuzivela ngathi lo mthetho sokunqamukile lapha sinzi nje kwaphuma umgabe nje ngathi ayinto asahambi kahle la.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Kwezemidlalo iTunisia ihlasele okwesilo izolo yanqoba iFrance nge-1-0 emdlalweni weFIFA Soccer World Cup. Kodwa lokho akuyisizanga ngalutho ngoba ihle yagunyulwa kumidlalo le ngemva kokwehluleka ukuthola imiklomelo eyaneleyo. Namhla khona iMorocco izancikilana leCanada, iCroatia izabhuqana leBelgium kuthi iJapan idlale leSpain. iGermany yona izaqoqwazana leCosta Rica. Sibuze umlandeli wenguqu uDifa Dube ukuthi ubona iMorocco idlala njani namuhla.
Phakathi kweMorocco leCanada umbole ngathi iMorocco iza kwenza ngcono sikhangela ukuthi iMorocco inqobe laphana ilizwe leCanada ukwenzela ukuthi la iqualify kuma group stages ayo iyenelise ukuthi iqhubeke iye ku next stage ngoba njalo isehlandleni elingcono kakhulu elingenza ukuthi iphumelele ukwenzela ukuthi iye ku next stage okuyinto ekhangela ukuthi njengelizwe leAfrica abantu abaningi abeAfrica baseka kakhulu amazwe la aweAfrica aloke saqhubeka esadlala laphana emidlalo niwe World Cup.
Iliphi iqembu obona liphakamisa inkezo?
Lo ngumbuzo onzima kakhulu babuNkomo kwakathesi ngoba esikhathini esiningi kulokuba imvama ukuthi sibone amaqembu amakhulu kusaziwa ukuthi kulamaqembu amakhulu afana labo France, amazwe amakhulu afana labo Germany, afana labo England, afana labo Brazil. Sivame ukuthi siwabone kuyiwo anqobayo sonke isikhathi noma etshengisela ukuthi alokunqoba. Kodwa-ke okwakathesi ngendlela okukhanya zibhuqana ngayo laphana angeke kuze uzukutsho sibili ukuthi eqinisweni yiphi enganqoba. Kodwa-ke ngobuningi bethu sikhangelela ukuthi mhlawumbe njengoba iBrazil kuyiyo vele evame ukuthi yaziwe ngokuthi inqobe esikhathini esiningi ngenxa yokuthi iba lama-players adlala ezingeni eliphezulu kakhulu. Abantu abaningi basakhangele njalo ukuthi iBrazil ukuthi kuzabe yiyo ezanqoba. Kodwa-ke kusasenzima kakhulu khona ngenxa yokuthi sibona amaqembu noma ngithi amazwe amancane ebhuqa la amaqembu amakhulu noma ebhuqa amazwe amakhulu la avame ukuba makhulu kwezebhola. Kodwa-ke siloko sikhangele sitetlo amehlo sibona ukuthi kuyozalwa nkomoni elizweni laseQatar noma mhlawumbe. Kodwa-ke lakhona bekungabe kuhle ukuthi siyibone indondo le isale Afrika, bekungabe into engabe enhle kakhulu ngoba iyabe iphakamisa i-Afrika yonke ngokwayo.
Umnumzana Difa Dube ulandela ezemidlalo yeFIFA World Cup equtshelwa khona le kwele Qatar. Asazike ukuthi iyozala nkomoni. Siziphetheke ngokukhangela imbiko elifake kuFacebook lapha ekhasini lethu kudaba lwezicephezana ikolishi lakobulawayo elepoli little safuna abantu abagqoka izicephezana. Bathetha abantu lapha kulama-comments amaningi. Kulo Thuba Ncube lapha uthi hayi khona lawa manyala esiwabona egoli la. Ngezinye indlela uNcube uya kunqoma okwenziwe ileli kolishi. Umkhwamamba uthi benza kahle kakhulu lapho. Omunye layo uthi number one. Omunye ukhala ngepatapata lapho uthi le patapata lalo selivaliwe bakithi. Hayi, siyabonga-ke sizishiyeke khonapho ezekuseni. Likhumbule zikhona ezakusihlwa ezibuya ngesikhathi sika 7:30 kuyabe kuqaleke ezesishona ngo 7 o'clock entambama phela. Mina lani asidibaneni kweza kusasa ekuseni njalo. Igama lami nguNtungami Linkomo. Nkololo kwana kwa Matuka Nduna. Mukwezvibuyanana makamu angu.